Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ziku 17 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo.
So kube lomonakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona eMlibizi Bridge. Izimoto zithethe posila ngalonke zingakwanisa ukudlula ngoba zigcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS isikhalaze ukuthi iKhomishini kaHulumende ePublic Service Commission icishe umbiko wayo wokuxotsha ababalisi abangayi emsebenzini kulandela isinqumo somthethwandaba esethulwe izolo.
Sihleli sixhumene lohulumende. Ngakho-ke siyaqhubeka phambili sixhumana layo. Sizikhuluma ngokuthi nakho sokuphumileke singenza kanjani.
Owake waba ngunobhala wokuqoqa inhlelo zebandla le-MDC Alliance umnumzana Bednico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini otshengisa endawonye lomnumzana Welshman Ncubele Nkosazana Thokozani Khuphe.
Kulezi khadi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye. Sixoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane.
Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Munzura uzakwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ePhelandaba Hall koBulawayo ngoMgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Izulu leli libikwa lijiye izakhamizi ziphakathi kodubo ngoba imigwaqo engasetshenziswa ukuziphathisa ayisebenzi. Sixoxe lomela isigaba seBinga South umnumzana Joel Gabuza othi umonakalo odalwe lizulu leli umkhulu kakhulu.
So kube lomonakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona eMlibizi Bridge. Izimoto zithethe posila ngalonke zingakwanisa ukudlula ngoba zigcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi zaphosa zakhukhula ibridge. Ngale silahlekelwe ngamabridge amatatu sithi ngale elubimbi ibridge alisakwanisa ukuthi imota zingadlula ikakhulu amarori amakhulu besiya ubolusuru khona ngale emanyanda kuhamba amabridge amabili. So khanya ngathi izulu leli libangelwe amanzi la abuleli amabridge abangelwe ukudabuka kwamadamu amabili. Kulamadamu asemanyanda lemalaria adabuka esikhathi sinye ebusuku abakwakhipha amanzi amaningi yangena yangena kumanyanda river ayachaya kumlibizi. Kwaba lo monakalo omkhulu kakhulu endleleni zonke lezi.
Akula muntu kumbe izifuyo ezithethwe ngamanzi la.
Okwenzakale ukuthi inhlahla ukuthi umonakalo lowenzakale ebusuku ngabe kusemini besiyalahlekela zimpilo zabantu kube yinhlahla ukuthi kwenzakale ebusuku abantu belele. Kodwa kunjalo indawo eziningi amanzi angena emzini yabantu kodwa sizwa ngama-reports abantu abafileyo. But izifuyo zihambile, ngiyabona ngale phansi kwe-Manyanda Bridge lamasimu ahambile, lamakhuba abanye babechiya amakhuba abo emasimini, abanye abalezifuyo eziseduzane lemfula zihambile kodwa impilo zabantu besingakezwa ukulahlekelwa kwabantu.
Bakhona yini abadilikelwe imizi njalo ungasitshela ukuthi ngxabe khona sebehlala ngapi?
Ye, indawo eziningi ngoba izulu leli khava indawo enkulu kakhulu ngingathi nje iBinga yonke. Besikhula ama-reports okuthi abanye izindlu zithethwe because belilesiqoto njalo lilomoya omningi kakhulu. So indawo eziningi imizi ihambile, izindlu thathi ama roofs so kube le challenge ukuthi umonakalo lo uthe usenzakala bezama ukuthi uhulumende engenele kodwa asikazuzi uncedo so esikwenzeka kathi sikuthi nje sicele nje uyabona omakhelwane abantu bayazama nje ukuthi behlalisane bencedane bona bodwa esingakabi lo uncedo oluvela kuhulumende naw okunye ukusikhathazeka ukuthi imigwaqo le engazela ama-bridges linka nje ibhinga ephezulu ngale kubola usulu okulinywa khona yiko njalo kulama GMB okulama inputs okuhlala khona zonke izinto zokulimisa asakwanisa ukuthi ngapha phansi esingathi ilower bhinga ephansi abasakwanisa ukuthi befike phezulu kuyathola ukudla kumbe bethola ama-inputs amarola amaningi ahambisa ofertilizer labo lihlanyela abasakwanisa ukuyafikela usulu so sesilodibono nalona ukuthi enye half ye-constituency ayisakwanisi ukuthi siyifinyelele especially nxa sisebenzisa izimoto ezinkulu njalo angibona ukuthi ngesikhatshana esifitshane ugovernment uzakwanisa ukuthi eyakha ama-bridge la kuzafanele ukuthi abantu bebone ukuthi singancedisana njani ukuthi imoto zikwanisa ukuhamba.
Umnumzana Joel Gabuza ngomela isigaba seBinga South edale lePhalamende engwebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isikhalaze ukuthi iCommission kaHulumende ePublic Service Commission icitshe umbiko wayo ewethule izolo othi ababalisi abangasayi ezikolo kumbe abafika khona bengafundisi bexotshwe kokuphela emsebenzini. Amagqweda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi yiwo akhulumisana lePublic Service Commission ngalolu daba njalo iCommission le ingenqaba ukwenza njalo udaba lolu luzakhwezwa emthethwandaba njalo. Lokhu kwenzakala umthethwandaba usumise elinye njalo inyathelo likahulumende elokuxotsha ababalisi laba ngesizathu esifanayo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeZimta ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association yahlangana ngomgqibelo yakhupha isinqumo esasikhuthaza uhulumende ukuthi kazame ukuthi adedise ulaka lokugweba ababalisi ngokubamisa umsebenzi. Kazame ukuxolela labo babalisi abaza kwehluleka ngokuqotho njalo bevele bethele nzima nangu phela iholo labo lalivele lincinyane besehluleka ukuthi baye emsebenzini bemelele ukuthi bahole umhla ka-18. So kumele babone ngeqiniso ukuthi onguye owehlulekile uphi ozaphumelela uphi ngabo zobe letha leso sinqumo. Thina ke sivele sikhuthaza amalunga ethu ukuthi labo abanelisayo abaqale ukuncedisa abafundi bayephambili lakathesi nxa kuzakuthi ngemva kweholo batholele ukuba bakutholileyo sizacila sibancengile njalo ukuthi abaqhubekele phambili besiyandisa abantwana kodwa sizabuyela phela kuhulumende siyecela ukuthi hathi kasisuthami lokhu elikufakileyo kakwenelisi. Sikubone kungadingakali lokuthi sivele sisukume siye loba ngaphe enkantolo siyefaka izinqumo ezijimeyo ngoba besivele sisazi-ke ukuthi thina esasinqumo esakhutshwa ngungqongqoshe wezemfundo sasivele singasebenzeki kanti esiyingozi sasibakelisi esiyabe sikhutshwe ngusekretari esegweba labo abangekho emsebenzini ngoba phela sivele sikhe sikwazi thina ukuthi unongqongqoshe wezemfundo kanawo amandla okuthi alethe izigwebo ezinjalo kumbe ethule izinqumo ezinjalo. Wayezikhulumela mhlawumbe wayedlala nje ekhuluma ezepolitika esazisa uzulu kaZimbabwe.
Sikhuluma nje kuyini elikumeleleyo kathesi?
Kuhle sihleli sixhumene lohulumende ngakho-ke siyaqhubekela phambi kuxhumana layo sisikhuluma ngokuthi nanku sokuphumileke singenza kanjani sikhulume layo umama uDr uNdlovu ukuthi siyenze kanjani ababalisi bekuyela nako phela kulamabhasi esiwalindeleyo okumele ukuthi athwale ababalisi baye esikolweni esiyabe sixhumana lakwathi zindlela zokuthi lokhuyana esikuqhumileyo siku-NJNC kuzafezeka njani. Ngikhuluma nje ngizathwala usiba lwami thi lobe incwadi silobela yena umama ukuthi singaxhumana masinyane yini sikhangele ukuthi ezamabhasi ziyalungiswa zilungiswa nje.
Abanye njalo bathi inhlanganiso yezimtha iyavumela uhulumende ngalokhu ebanika khona kukulutshwana. Kungabe kuliqiniso lokhu yini kumbe lani lokhu elisithi hayi lifuna ukuthi xa
uyabona emuntwini ovele ehlezi ethole umqondo wokuthi iZimbabwe Teachers Association kayifuni ungeke uyigezise ingqondo yayo uza kukhuluma lokwakutshona njalo akulalanga lapho kokuthiwa sake sakhuluma kathi alalanga lapho sisuthi ungasiphekeli sihlezi lokhu sisithi thina sifuna some more siyatsho sithina sifana lo proverbial Oliver Twist owayevele ehlezi sisithi angadla kuthwale nje umgama kuyela ukuthi ake lilinike njalo lokho kuyimvelo yenhlanganiso iphi layiphi. Siyaziqhenya ke thina ngalokho ukuthi sikwenza singagiyazi sikwenza singagabazi kasigida ukuze wonke umuntu ezwe ukuthi lamna sijika sisuthanga. Siyachasisa nothuthe ukuthi umuntu kasuthanga. Ngakho-ke lakathesi sisafela sibuyeni sithilo ngaphambilini ukuthi imali kayinelanga kodwa-ke asincediseningi abantwana bezimbabwe singabancindezeli singenzi njengabahuquluzi benotho labana ababevele bengafisi ukuthi umuntu omnyama afunde. Asithini ngaloku kukhona kafunde umntwana kodwa sina sibuyelele izikhalazo zethu njengabatitshala sidinga futhi okunye okungathuthukisa ababalisi kube kuthuthukise njalo ezemfundo kuhlele kukhona kithi lokho. Ngakho-ke laba abasho njalo nje hhayi ngabantu abadinga ukusoma besoma bedlala ngegeji uzilile.
Hello-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yezimta, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru. Waba ngunobhala wokuqoqa inhlelo zebandla le-MTC Alliance umnumzana Bethnico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini owakhe endawonye lomnumzana Welshman Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe. Lumfanekiso usudale imibuzo eminenginengi ebalisa ukuthi uKhuphe engaba esefuna na ukuya kubandla le-Citizens Coalition for Change. Kunye lo Bebe, sixoxe lo Bebe othi ngitsho yena labanye bakhe bebezixoxela njengabantu abahlala koBulawayo.
In particular sonke sile misebenzi esiyenzayo koBulawayo. Kulezi khadi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye. Sixoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane. Angiboni ukuthi ke kuyanqabela ukuthi sikwenze lokho. Nesizathu esifanayo kuba kuhle ukuthi sibone ukuthi kambe nxa sihlale phansi sazihlalela sanathi tiye saxoxisana sibathathu singaze sithathe umfanekiso kambe abantu bazaresponda njani. Esikunanzeleleyo ukuthi ke abantu baresponde ngendaweni ngendlela ezishiyeneyo kodwa kusalayo ukuthi njengabantu abavela ndawo yinye kwesinye isikhathi kuqondile ukuthi nje ke sihlale sikhulumisana. Silesikhathi eside singahlali sonke singasebenzi singalasikhathi sokuthi sihlale phansi sike sizixoxele nje nesilungu lokho kuthiwa it's sharing of ideas. Umbona ngani ngikho kwenzakeleyo nje hayi okuningi lokhu kuzwa kukhulunywa ngabantu okuyalelale hhayi chiyana lakho Chris. Thina sizinkokheli ezisemathebeleleni sibe mvume yokuhlangana sishiye ama-ideas.
Kuhle-ke nxa umfanekiso lo ususabalele-ke kutsho ukuthi-ke ngesilungu kuthiwa-ke is drawing a lot of interest njalo futhi le interest eyidrawayo iye izaba negative eye izaba positive kodwa engingakutsho yukuthi okwethu kuhlangana bekukuhlangana kwezizalwane ezivela kakhulu ngithi kumbe abahlali bakoBulawayo.
Kuleminye njalo imbiko esiyizwileyo ethi yona uMakhuphe
ulakho ukuthi abuyele ku CCC. Kungakuliqiniso yini lokhu ngokuzwa kwakho njengomuntu elinathe idiye lonke?
Mnumzana Gandhi, uyazi ukuthi okunye kuyahlekisa. Mbona ngani ke izinto zamakuwa e-social media asingake sizithathe zibe serious. Ngoba lo muntu okuchoyo kambe besibathathu yena ube ngowesifo engabonakala ungusathanile osesazi lokho thina singakwaziyo njengoba thina sobathathu singakwazi konoko. Kuyadanisa ke ukuthi eZimbabwe, that's why ubona silokhu sihlezi silapha esikhona. Kwesinye isikhathi kulabantu abalengqondo ezinjalo, ikakhulu abantu bebandla elibusayo through i-department ye-security. Bayakwenza konokuba bafuna ukuthi behlukanise abantu. Hayi, wothi sibaniki warning this time around alilibonanga, ngeke sava sayehlukana kathesi ngoba kukhulu esesikufundile.
Kulembiko esiyibone iphuma enkundleni zokuxhumana ekhomba ukubana lina lobathathu lilakho ukusebenzelana ndawonye, likhokhelwa ngubabo uWelshman Ncube. Kungakuliqiniso yini lokho?
Hawu, kambe ukhona uyakakhulumela omunye ukuthi susiyajoyina iphi church kumbe susiyajoyina iphi party? Anti makhupha khona nongakukhuluma lokho. Kanti mina ngamkhulumela ukuthi wenzeni. Lo olokwakhe akwaziyo okade khona thina besibathathu, kodwa nxa sokusiba labanye abantu besi-4 asebekhipha imbiko, I am sorry Gandhi, angake ngaba entertainer mina ngoba ikuchitha isikhathi sami, izipoko engingazaziyo lezo. So akula muntu ongangami engingathatha isikhathi sami ngiphendula lezipoko.
Umnumzana Abednego Bebe ngowake wamela isigaba seNkayi, njalo wake waba ngunobhala webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni ibandla leMDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora uza kwenza umhlangano ukukhankasela ukhetho lwamabuy elections ephela ndaba hall kobulawayo ngomgqibelo. Ngempela sonto edluleyo uMonzora ube lomhlangano ofanayo endaweni evulekileyo eHighfields eHarare, wona ibandla lakhe elithi ungenwe ngabantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kodwa abanye bethule imfanekiso ebiveza abantu abalutshwana kule nani leli. Udaba lokuthi umhlangano wakhe kobulawayo lo uza kwenzela ehall okuyindawo evalekileyo njalo enelisa abantu abalutshwana ukuthi bangene sokubangele ukuthi abanye bathi uMonzora wenze lokhu ngoba engelasekelo kuleli dolobho. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthe benze lokhu ngoba besesaba udlakela.
Ibandla le-MDCT lizakwethula ngokusemthethweni umkhankaso wokugaya ukhetho edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo wonalo. Sizakhumbula ukuthi silamakhansila angu-8 lama-members of parliament amabili azingangena ekhethweni ngaphansi kombutho owe-MDC Alliance. Ekuqakathekileyo ukuthi umongameli lakukhokheli bubuye ukuze buphefumule ngalolu khetho. Sisethula okuphathelane lobulawayo, sisethula okuphathelane lezidingo zabantu kubameli babo abakucele leMandebeleni. Ngakho ubaba uMonzora uzabuya elobukhokheli obunye ukuthi senzele umsebenzi.
Abanye bathi lesaba ukuthi kalisoze libe labantu abaningi kulomhlangano, yikho nje liwenzela ehholu ngoba kalilasekelo kobulawayo. Kungani lithethele linyathelo?
Ayebo, kambe siyakwazi ukuthi kobulawayo yisigodlo silama political parties amanengi, njalo okungenzakala ukuthi njoba sisanda nje ukudlula entweni ezithile eziningi kungaba lodlame. Ngakho ikho sifise ukuthi kube sibe sendaweni esiphephekiyo. Njalo nje khona kobulawayo akujwayelakanga ukuthi imhlangano yenziwe endaweni ezivulekileyo. Imhlangano yenzelwa emahholu nxa abantu bebaningi miningi kakhulu yenzelwa ezindaweni ezinjengabo Stanley Square labo ama stadiums. Kodwa ke njengoba umhlangano ube ngowesikhaphe khaphe si umhlangano esulungiseyo naliviki amaholo amakhulu lawo abevele ngasekho sethethwe ngabanye, ngakho siza kwenzela eholo yephelandaba. Thina sikhangile ukwenza okwethu okwe MDCT, asizihluphi ke ngabantu abathi kutheni, siyakwazi ukuthi ibandla like lachitheka, siyakwazi ukuthi ngomva kwababuthwangira into bezingamanga kuhle, kodwa abantwana be MDCT njengoba libonile namhlanje eHarare bayazibutha kancane kancane, baza kunanzelela ukuthi ibandla yilo naleli ibandla esalitshelwa ngubabuthwangira njalo yilo lodwa ibandla elilandela iconstitution elilesithembiso sokuthi kusasa lanxa lingaba uhulumende into zizaqhutshwa ngendlela, ngoba sime mpompo sigxilile ekutheni ibandla lethu kumele liqondiswe izimiso zola, hatshi ukuthi liqondiswe ngumuntu oyedwa, hatshi ukuthi kube ngulola low engathi izinkomo ezisemahlangeni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Kusenjalo, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Jamisa, uza kwenza owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho e-Highfields e-Harare ngesonto.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ibandla leCitizens Coalition for Change selithembise ukutshengisela phezu kodaba lokungaqhubi kuhle umsebenzi wokwenziwa iZEC. Leli bandla lithi iZEC ikhanya ifuna ukuncedisa ibandla leZANU PF ukuthi liqilibezele ukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abafuna ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ukuthi sebengenelisa ukwenza njalo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bakaStudio 7 lonke nje. Besicela lisibuzele kuhulumende we weZimbabwe ukuthi kukhanya amazwe amanye asadaki phela seyekethisa imikhuhlane ihambo zabantu lapha. Nangitele Botswana lithe umuntu uyabe engena etshengisa ikhadi lakhe ukuthi uhlatshwe kabili fully vaccinated, kasakudingakala ukuthi abuye lama-test atshengisa ukuthi kule-COVID kumbe kala-COVID. So sokusitsho ukuthi nxa sisuke ekhaya sesibuya ngapha eBotswana siyabe kungasadingakali ukuthi sidinge leyo ncwadi ye-72 hours edingakala i-certificate se-COVID. Sicela lisifuzele ukuthi kuhambe uhulumende weZimbabwe zwela nini ukuthi nxa sisuke eBotswana sisiye ekhaya kungabhadalwa yona lezi mali esizibhadalayo ezilongu sihlatshiwe amajekiseni afuneka amabili kumbe le-booster uzasenzela ifeva leni uhulumente wethu.
Salibonani zihlobo zami, salibonani sebenze Studio 7. Ngiyaphinda futhi ngiyakhala zihlobo zami, mina ngingumuntu omdala ngile minyaka yokuzalwa engu-73. Mina futhi ngingumfelakazi from 30 years ngizofika namhlanje. Ngingumuntu ozisebenzelayo, ngingumuntu oziphilisayo. So nxa kade sengingasebenza bazalwane bami, ngithathelwe ngabantu abaphilayo badlale ngami njengesithutha, ngiyabe ngifanele ngenze njani? Ngiyancenga ukuthi abantu laba nxa ngilecala kibo ngiyaphinda futhi ngabambophisa ukwenzela ukuthi ngiyegwebhe esigogo sami sipheli, ngoba kangikwazi ukuthi kuzaba isikhathi esinganani belokho nxa mvuna behlangabezana belambeta. Ngiyesaba isikhathi sokungigweba inzima yakho. Nxa kodwa ngiyabe ngigwetshwe nguhulumende angazi athi 10 years, akula ndaba ngizabasebenzela nxa ngikhona ezi. Ngiyancenga kakhulu ukuthi siluhlupho lwami khona apha ebantwini laba kangilwazi. Ngifuna ukwazi uhlupho lwami ngoba mina ngaze ngikhulumisane lakho futhi mina ngaze ngidlele emzini yakho ukuthi kade ngibahlupha ngayo. ngana ngwazi.
Salibonani, salibonani Mahlabe Zulu, salibonani bakomthakazi, siyabonga lani, salibonani Ntateliza Studio 7. Ngithi kangihlawu ngikhulume ngala abantu abathi bona omqondisi kwathini, omqondisi kabayi kuma elections. Umqondisi uya kubona ukuthi ama by-election akula nto azenziwa, into yezana uPF leyo ukuthi babone ukuthi bangaqila njani ngo-2023 bangadliwa, kutsho ukuthi 2023 abantu bayachaywa babulawa. Uhlakaniphike umhlobo umqondisi. Lina abantu bakamthwakazi nanzelelani ukuthi ngali votela emalokhunzeni angale akula nto elizayithola. Lina hlanganani livotele bona umqondisi bona labo libe limbumba libe inamba ethile ukwenzela ukuthi labana abantu nxa sebekhiphe izanu yabo le MDC bazasheya amavoti abo emashoneni khona. Bangasheya amavoti lina lani ngapha liyabe libuya lilixuku lingene ephalamenti. Lo oyabe efuna ukubusa ilizwe uzakhuluma lani. Upresident Khohlwane, upresident weMathebeleland vele lani liyakwazi ukuthi akula muntu ongavotela ukuba ngupresident weMathebeleland okwakhathesi kuze kutshintshe ingqondo zabantu ukuthi bakwazi ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ngumuntu. Okwakhathesi kalaziwa, yekelani ukuthathwa ludumo. I-MBCCC leyo kade yalitshengisa ukuthi kalivunyelwa ukuthi likhwele lani kuma-structures akhona. Wonke umuntu ovele eMathebeleland akala ngqondo, kumele kubuse umuntu wakhona ngale. Okwakhathesi kayisiyo iparty yenu. Ngiyabanikazi, ifanana nje lezanu PF. Ikuthi nje nxa izanu ilizwisa ubuhlungu bese licabanga ukuthi kumbe iza kuba ngcono. Kayikho ngcono, utshamisa kala interest yenu enhliziyweni. Hayi ukuthi lithi likhalele ukuthi lifuna upresident welizwe, ngeke limtole.
Studio 7, ngiyanibulisa lonke balaleli baka Studio 7 amagombela amanomhlaba. Ukhuluma ngu-Allen Nyathi Goli. Ngithanda ukucwayisa izinduna zangapha ngakomthwakazi ukubana zinduna lifuze lihlale liqaphile lizihlolisise kahle ukuthi ubunduna benu libusebenza ngendlela efaneleyo sizwe sikamthwakazi, ngoba nampa abathakade babulala abantu ngegugurawonde sebefuna ukugezela kini ubuthakade babo, bethi linahamba liyekhulumisana labantu libhadala abantu, belinikeza imali libhadala abantu. Liyabhadalani lina zinduna elikwaziyo lalingekho lapho kubulawa abantu? Ababuye bona labo bathakathi abayibo ababulala abantu beze bezokhulumisana nabantu, ngoba kuyakhomba ukuthi baleke bedelela lamanje basabhidlizana nabo. Ma kuta kuyakho amatshe esikhumbuzo bayadiliza, bafaka amabhomu bayenze yonke into nje abayithandayo. Sasa bazalitshela futhi bethi ahambanile ekholisi ukuthi lisabhidliza amatshe. Lizabuzwa ngabantu zinduna lehlile kokuphendula. Sibaqaphele abantu basempumalanga labo.
Ye sanibonani bakithi laleli be-Studio 7 kunge nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele kuzindawo ezindawo lapho enikhona. Ye hayi, njengoba ngiyehlala isenza umsakazo ngowethu bantu bakithi, ngowethu impela. Siyafaka lathi uvo lwethu, siphawule lapho esiphawula khona, sigxeke lapho esigxeka khona, and so forth. Yeah, so bakithi lapha angisoze ngibe mude kakhulu today. Kakhulu ngilokulimukisa kakhulu izizalwane zaseZimbabwe, kungabantu baseZimbabwe, ukuthi bakithi iSouth Africa kulamalanga iyavungama bantu benkosi, iyavungama impela. Ongaboniyo usuke naye ingqondo yakhe naye namehla konke kubuthundu. So ke laphana ngikhalimela kakhulu laba lokubethutheleka kuthiwa khona itonda kuJohannesville, itonda hakamehingo. Bakithi akusela misebenzi khona lapha ezweni laseSouth Africa, njalo nabantu baseSouth Africa abasabafuni abantu bokuza ababuya bevela emazweni abo. Ungakuthi impela nina kakhulu enithatha abantwana emakhaya khona beZimbabwe lithi nizobafundisa lapha eSouth Africa, nisenkingeni enkulu kakhulu yesituation ezaba khona khona lapha ezweni lona leli. Ngoba manje uyamthatha umntwana uthi uzomfundisa eSouth Africa, akanamaphepha, akanama-ID, akana wathi, uyofunda nje fundele emoyeni nje, angazi ukuthi nesitifiketi leso noma nama-degree la uzowathatha ewathatha ngawapha amaphepha. So bakithi asifundeni ukuhlakanipha impilo yamanje abantu benkosi isemfundweni umuntu ongafundile kulamalanga mpela usekuzimene ubukhulu kakhulu uma ningakukhangeli kunazelele soke ngithi kaphelani abantu benkosi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe lemelika lithi inani legciwane le-coronavirus selehle layafika kusibanga esifana lesesikhathi kulomkhakha othiwa i-Delta. Ilizwe leli lithi asebebanjwa igciwane le-coronavirus ngelanga sebehle bayafika phezu kwenkulungwane ezilikhulu ngelanga 153,029 kusukela kunkulungwane ezifika phose isigidi ngelanga 807,897. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje lisikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eyathuze isikhalaze ukuthi ikhomishini kahulumende ePublic Service Commission icithe umbiko wayo ukuthi abangayi emsebenzini bazaxotshwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.